Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 Nhlangula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe seqalisile ukukhankasela ukhetho kodwa kungelamanyana.
Ungakhangela izanu isembusweni kodwa benza ngani yibo abaku-opposition babhizi bayakhankasa lapha bayenza amarali lama-youtube ngoba bayakwazi ama-youtube aqakathekileyo.
Imitshina yokubhalisa abavoti ikhangelelwe ukufika elizweni kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Imitshina lo nxa ubuya kuzarejistra njani khathesi le-voter education idayikaqalisi and le mtshina loba nje basinike 90 days ukuthi imitshina yona le ebuya elizweni ahlale laqiniso ngakho ngoba ngenye into sibile esikhala kakhulu ngayo.
Ibandla leMthwakazi Liberation Front selikhethe amalunga azalimela kukhetho lokudinga amalunga ayedale lephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Amabandla ezombusazwe aseqalisile ukukhankasela ukhetho kodwa kungelamanyano. Lokhu sekuthiye abanye belemibuzo yokuthi mehluko bani oza kwenza ibandla lezanu PF linqotshwe nxa kungelamanyano. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Mina ngombono wami umanyano uzaba khona emavikini nala amabili amathathu alandelayo ngoba opposition ba desperate ukuthi umanyano uzananzela ukuthi basingisathi bakhona abantu ama-senior politicians aku-MDCT angawufuniyo umanyano yimbono wakuqala. Okwesi-two ukuthi kulo muntu onjengojoyce mduro ocabanga ukuthi yena nguye omele elide i-coalition ikokuba bambileko ngoba bajombile bafuna imali emakiweni nabanye abantu abasapotayo bona ngani kusiyaphela nje kusiyafika July besebenzile umanyano nalowo but I don't think ukuthi yikho okuzaba winise election ngoba generally ba-relaxed. Ungakhangela izanu isembusweni kodwa benza ngani yibo abaku-opposition babhizi bayakhankasa lapha bayenza amarali lama-youtube ngoba bayakwazi ama-youtube aqakathekileyo. Kuqakathekile ukuthi i-opposition ayizelele ukuthi ukhetho lwa-next year nxa amanye sahangeke ngavota kuzaba lo-tshintsho olukhulu but izanu ibhizi kathesi iyakhankasa orinto suppose ukuthi ukuzakhathaza i-opposition indaba ye-voter registration ukuthi bona iveki into wenzele ukuthi uregistrewelwa kumele ube ne-proof of residence. Lokhu ku-affecta kakhulu abantu abahlala emadolobheni ngoba uzanazela ukuthi abantu abaningi abasapota i-MDC ngabantu abasakhulayo abahlala emadolobheni abangelazo izindlu zabo ukuthi i-proof of residence izabahluphi. Kodwa-ke abasapota izanu abaningi bakhona abahlala emakhaya ekhaya kudingakala proof of residence ukuthi bona uregister ahamba ku-chief laphana mbosobhuku ekubhalela incwadi. Umbono wami laba abasekela izanu wayebehlala emadorobheni bazahambe ema-ofisini ezanu benikwa izincwadi eziphruva ukuthi bahlala nga ebe-opposition beswele i-proof of residence naleyo bengaregister ngobuningi. So mbona ngani kuqakathekile ukuthi i-MDC ivula amehlo nxa befuna ukulina beqalise ukusebenza into zento zabo-voter registration bezithale nje cot but ubuhlungu bakhona ukuthi i-opposition nje isikhathi esiningi bajwale ukuba bebazi izikhundla bebala ama-egos amakhulu kakhulu to the extent ukuthi they are so much worried about i-power ngokwabo than ukuthi bekhangele izimbabwe yakusasa. Ngalokho-ke nxa bengahlakaniphanga mbe
alo ke umnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lwezokhetho. Imitshina yokubhalisa abavoti ikhangelelwe ukufika elizweni kunyanga ezintathu ezilandelayo. Lokhu kulandela ukukhethwa kwenkampani yakwele China iLaxton Group ukuthi ithengisele iZimbabwe imitshina le. Kodwa amabandla aphikisayo athi imitshina le iza kuthi ifika kuqale ukufundiswa abantu ngokuthi isebenza njani lapho kuyabe sekungasela sikhathi. sixoxe lesiphatha amandla esibona ngezokhetho kubandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Ellen Shiriyedenga.
Besikhali ukuthi yona izekhi siyazi ukuthi yibo abalelungelo lokukhetha ama-observers lama-monitors. And then esikhathini esiningi bebevalelwa phandle abantu abaningi. So thina sifuna ukuthi i-process yona leyi ibe under serious scrutiny. Kube lama-observers abantu abazabona ukuthi uhlelo lolu lokurejista kwabutsha kwabantu le mtshina yawena le ye-DVR ukuthi yasebenza kuhle akula abantu abaxotshelwa khathana ukuthi bengarejista. So thina ngenye into yona le sibili esikhala ngayo ukuthi le baby serious monitoring izekhi kayivumele ukuthi abantu bonke abalelungelo lokumonitor loku-observa i-process yona le yokurejistisa abantu ukuthi kwenzakale. Into njalo okunye esikubonayo njengebandla le-MDC yokuthi in terms of ukurejista kwabantu emthineni yona leyo besikhala ngendaba ze-security ukuthi kasifuni esikhathini esiningi njengalokhu ade sikhala ngokuphezulu le edlulileyo ukuthi bekukhanya ingani bekulokunye ukuxokozela okuthize singakuzwisisanga ukuthi sigcine sibona for instance last election abantu over 300,000 abantu baxotha ukuthi thakizwe amabizo abo hhayi yikho ku-voters roll.
Kanti-ke khona kuthiwa kuyaqala nini ukurejista abantu njengoba kukhanya le mtshina yakhona ingakafiki?
Ngemva kwenyanga ezintathu. But nxa sikhangelisisa ukuthi sona isikhathi sama-elections kasisekho. Khathesi kunje somethi ngabe imtshina isikhona befundisa abantu besenza i-voter education ukuthi no umtshina lo nxa ubuya kuzarejista njani. Khathesi le voter education ndayikaqalisa and le mtshina lo banje basinike 90 days ukuthi imtshina yona le buya elizweni ahlale aqiniso ngakho ngoba ngenye into sibile esikhala kakhulu ngayo ukuthi izekhi kayisinike a proper roadmap isinike isikhathi lenhlelo ezimele zenzakale ukuthi u-election le eka-2018 isike zonke sezilungisisi ngoba nxa sikhangela khathesi khangela ukuthi akusela sikhathi we have got about less than 12 months to i-election ya next year so ngenye into esikhala ngayo ukuthi hayi izekhi kayisihleshe mashinyana ngoba le 90 days yona le mina mboni ngani akusela sikhathesi ngoba nxa sikhangela Chris kumele ukuthi one abantu kumele beqalise ukukwenza i-voter education befundise ngemtshina le betshele ukuthi no lonkade livota kuqala amabizo ngasekho ku-voters roll. Secondly sikhuluma ngokuthi nxa sokube le piloting ku-test imtshina yona le khathesi isikhathi sokutest imtshina yona le kayisekho. And thirdly, abantu beregister. Fourthly, sokuzame ukuthi abantu laba benzani befakwe kugwalo lolu le-voters roll. So ngibona ngani ngesikhathi lesi esikhona amboni ukuthi izenelisa ukwenza izinto zona lezi ngemfanelo. Njalo thina esikukhalelayo ukuthi thina ngoba njengamabandla aphikisa besikhala kakhulu ngendaba ye-voters roll yona le ukuthi i-voters roll yona le yayingani kayilungisiseka ngakho njengoba besikhala ukuthi kube kulabantu ade abafa kudala labanye ade bekhona bekuthiwa ade bevotile ngaphambili bekuthiwa kabakho ku-voters roll. So ngezinye izinto ezokuthi kakulungisise ngemfanelo thina kasifuni ukuthi kusasa nxa i-election le isiyenziwe sibe sesikhala futhi sithi hayi i-voters roll le
lo ke ngunkosazana Ellen Shiriyedenga isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukeli ethi www.voaindebele.com laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Ibandla lemthwakazi Liberation Front selikhethe amalunga azalimela kukhetho lokudinga amalunga edalela ePhalamende. Leli bandla lithi lizancintisa kuzikhundla zokudinga amalunga edalela ePhalamende esigabeni seMathebeleland leNkabazwe kuphela lamakhansila alezo zigaba. sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga mfowethu, kuliqiniso ukuthi siyalungiselela ukhetho oluzayo kunje mhlaka 1 July next week sebe seGwanda North sikhankasa ebadaleni sibatshela ukuthi bavotele ibandla labo umthimfakazi Republic Party ukuze simele amalungelo abo lokuhlupheka kwabo.
Abazancintisa bedinga ukuba ngamalunga edalela ephalamende, libakhethe njani njalo baningi okunganani?
Sikhangelele ukufaka amalunga indawana zonke zeMathebeleland, njengathi ugoqela iMiddens leMathebeleland, ogoqela ukuthi iMath North lama-seats angu-18 ephalamenti, iMath South le-18 ibulawa ile-12, kanti laseMiddens futhi lakho sikufake kuzo zonke indawo kulabantu bakithi khona.
Libakhethe njani? Lenzile lokhu yini okuthiwa ngama-primaries?
Thina-ke sikholelwa ukuthi abantu bakhethwa ngemisebenzi yabo, sinanzelela ukuthi abantu bakhethe buyile ezindaweni zabo, batshengisele ini ukuthi abantu bayabamela, ngoba sinanzelela ukuthi into yama-primary elections le kwamanye amabandla igcina isidala inzondano lokuthi abantu bathenge bengamelanga bangene ezikhundleni ngoba besebenzisa izimali.
Manje kumongameli lapho lizayenza njani njengoba lincintisa esigabeni sikamthwakazi kuphela?
Kulapho ngeneli mfowethu, ngoba vele thina esikufunayo yimthwakazi. So ngezinye indlela lapho okukhankaselwa khona umongameli asingenele, thina sifuna izihlalo zethu zonke ezitholakala komthwakazi ukuze sikwanise ukuzidabanyela lokuzenzela lokho esifuna ukwenza, sisebenzela abantu bakithi.
Manje lapho okuvotelwa khona umongameli, litshela abasekeli benu ukuthi benzeni, bebhaleni khona?
Lokho besingakaphumi lakho, ngoba vele ayisikho thina esiphezu kwakho. Kakhulu sinanzelela ukuthi sihlala sitshela abadala ukuthi ayisithi esafaka uRobert Mgabe, ngokunjalo futhi ayisithi okumele simkhiphe. Bona abamfakayo bokumele bamkhiphe, abantu bemathebeleni abamfakayo uMgabe ngo-1980.
Zikhona yini ingxaki elihlangana lazo lapho likhankasa?
Ya, ingxaki sesekhona, ikakhulu ingasibhekane lento yama-resource la ahluphayo, ngoba ahlupha umuntu wonke. Thina silibandla elizincedisa ngama-members alo, kanti okunye siba lama-challenges, amapholisa athatha isikhathi engafuni ukusikliya kwezinye indawo engasikliyi, kodwa-ke kwezinye indawo bayasikliya. Yikho next week sizoba lo mhlangano khona leyo eGwanda North.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungamili Nkomo. Namhlanje ngixoxa lomgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube eMathebeleland South, umnumzana Pilot Ndebele. Ngiyakwamukela kuhlelo, Ndebele.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Ye, kuyini okwenzakalayo esabelweni sakho?
Abantu kulezi suku abakhuluma ngako kakhulu indaba yokubambana kwamabandla.
Bathini, bayakusekela na?
Bayakusekela kakhulu, ngoba wonke umuntu okuma opposition party kungakhethelekelanga ukuthi yiliphi ibandla, abantu bathi ukubambana kunokwana kuphela kutshengisela ukuthi 2018 izanu kayisekho.
Ukhuluma ngezanu PF, sabona kukhetho olwedluleyo ingena mpela igxila impande eMathebeleland South ngenxa yokwehlukana kwamabandla aphikisayo. Bakunanzelela yini abantu khonoko?
Abantu bakunanzelela kakhulu, yikho ubona i-leadership yamabandla wonke bezama ukuthi ngabe bonke abantu bayathi gwaqa ndawonye, ngoba ungakhangela izihlephuhlephu zineziyana ichi constituency wawuthola ukuthi ungahlanganisa amavoti amabandla la ayephikisana nezanu, inamba yabo yayiphezulu. But ngenxa yokuthi kwakungabanjwananga, so sekutshengisela ukuthi abantu bangabambana akuthandabuzeki, izanu yabe isihambile.
Liyabakhuthaza yini abantu ukuthi babhalise njalo bavote, ikakhulu ontanga?
Abantu sesiqalisile ukuthi sibakhuthaze kakhulu ukuthi bengethuki ukuthi bethi hayi, njengoba nikathethi sekuza qalisa ukurejista butsha kumbe kuthatha ama-fingerprints kumbe kwenziwani, bengayithuki bese besithi maybe bazazikhangela kumbe sesivotile. Siyabakhuthaza ukuthi sukumani ngobuningi venu liyevota, ngoba ukuvota libaningi yiko ukuphuma kwezanu.
akekho yini oseqalisile ukwethusela abantu lokho esiyake sikubone kusenzakala nxa solusondela ukhetho?
Hayi, kabakaqalisi ukwethusela ngoba ngakhangela indawo eziningi ngaphandle nje komonakalo osukwayenzakala lapho insiza abantu abathiselane khona imizi.
Ukona lizabakhombisa njani abantu babandebele balivotele? Ngoba siyazi sesike sabona ngesikhathi sokhetho iZANU PF yabuya lokudla amarayisi bebaholela abantu bebile mtsaro becine bebavotela lanxa nje litshona likhala ngokuthi kulokuqile bezela. Kodwa lizabahuga njani abantu, lizabakhombisa njani sibona ukuthi ilakho ukubuya njalo iZANU lokudla lokudla kunye eyakikunika abantu?
Abantu sebakubona sebekufundile njalo ukuthi banikwa amathochi ayi-50 cents, banikwa amarayisi into oyidla uhambe uye toilet engancedinga lutho. Sebekubonile ukuthi khathesi abantwana bayadubeka baphandle base-South Africa baseBotswana, ukuthiwa ngewenzi njengenhlanzi. Abantu sebekubonile ukuthi no, bakhalela ukuthi amabandla kabambane, wonke umuntu uza kuyavota ngoba abantu bona yiwo abazitsholoyo ukuthi no, esakwenziwayo sithengwa langamahlenki langamantsaro, kakusincedanga ngalutho. Nako kathesi i-devolution esasiyifuna kabayifakanga, iZANU iyayigqibela.
Ziyehla injiva ngompalakazi, lilohlelo na lokuhlangana lazo kumbe lokuhamba lingena emakhaya lapha lizikhuthaza ukuthi lazo zibhalise njalo ziphende ukuzovota?
Sesiqalisile ukuthi siqalise ukuthi sihambe singena emzini sitshela abantu ukuthi bakithi singathabeli kuphela ukuthi amabandla abambana, singabambana singarejistanga akuphumi lutho. Okuqakathekileyo yikuthi sibambane njalo sikwazi ukuthi singabambana abantu kabarejisti, ngoba la iZANU injiyana ngobuqili bayo izatshela abantu bayabona babalutshwane bekuhambe beyevota. So ma singatshelanga kudazanga abantu ukuthi kabasukume ngobuningi, abaphakathi labaphandle especially ontanga bengakhalali, ngoba ukukhalala khonokhona kuyenza beyale belokhu bedubeka. Siyabakhuthaza kakhulu labo bayakubona.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo babaNdebele. Siyabonga.
Siyabonga lathi babo.
Vele lalele uhlelo lwezemaphandleni. Ngixoxa lomgcini sihlalo we-MDC ekhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube eMathebeleland South, umnumzana Pilot Ndebele. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli Nkomo. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba, sixoxa lesiphathamandla sebandla le-MDCT uNkosazana Dorcas Sibanda. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi ubona njani ukhetho lolu oluzayo ukuthi kungazalwa nkomoni la?
Into ekhona lapha yikukhuthazana. Ngizathi ke ngithathe ithuba leli ngikhuthaze uZulu wonke, umntwana wonke weZimbabwe, ukuthi into ezenzakalayo esizenzakala khonapha eZimbabwe kayisikho esikufunayo thina abantwana beZimbabwe. Sesikhangelela ukhetho kathesi sokukithi thina abantwana beZimbabwe ukuthi siphume ngobuningi bethu siyevota, siyofaka uxa wethu endaweni efaneleyo lapho sibona khona ukuthi sizakhetha abantu abamqoka abazasikhokhela ngendlela esiyifunayo thina. Ngizakhuluma kakhulu ngikhangele lesi sekelo sombuso, ukuthi lingakhangela isekelo sombuso lisibhalile linabantu beZimbabwe kodwa kasilingiselwa. Into zonke lazikhulumayo ukuthi sifuna zenziwe, akunanto ekhona ekhona. Singakhangela uhulumende lo khona isikhathi sakhe sesanele, sokumele akhitshwe ngoba yonke into abayikhulumileyo ukuthi sizayenza lokhu senze lokhu senze lokhu, akunanto abayenzileyo. Bathe bengena kuhulumende bathi sizathi nge-100 days sesicreate 1 million jobs. I-1 million jobs leyo kanti bona basho awuthengisa ama-juice card. Kutho ukuthi lama-graduate layo sokumele athengise ama-juice card. Anti labona ukuthi ezinye izinto esingazifuniyo zonezo ukuthi sibe siqanjelwa amanga thina. Ama-industry elokhu evaliwe and ezikolo singakhangela khathesi abantwana besikolo bacina ukuthola amabhuku thina siku government siku inclusive government lakhathe sabantwana besikolo abakathola amabhuku emabhenki ngikhuluma kunje abantu sebedinga amabhokisi ukuthi bayandlale balale bezama ukuthi ba withdraw imali kusasa bephiwa lawo ma $20 ngelanga umuntu omdala aphume ekhaya athiwe $20 kasakwanisi lokuthi athole umholo wakhe sokuyingxaba ngqoza kuselanto ehambayo ekhanyayo elizweni sonxa sikhangelela ukukhetha abantu konke khonoko abakukhangelisi size bakucubunule babone ukuthi nguhulumende ozabe esikhokhela yini lo ozabe sizafika ngaphi silokho silingisela uhulumende kwezanu-PF esenza esiphatha ngaleyo nje
kodwa-ke nanku siyabona nxa bebiza imihlangano babuya ngobuningi abantu bezanu kutshengisi na ukubana umongameli Mgabe lokhu elosekelo
abantu labantu ngahambi ebakuzisisa abahambi ngokuthanda kwabo benza okokufuqa ukuthi hambanini abantu bengena ezindlini betshela abantwana ukuthi kunomyuti wonke kaphume emhlanganweni umhlangano kawumelanga ube njalo thina izikhathi eziningi nxa umongameli wethu ebuya upresident Tsvangirai ebuya kumbe ubuya e-White City khonaphana asukaze sifuqa umuntu ukuthi uyanini emhlanganweni thina siyafaka kuphela i-advert yokuthi ubaba uTsvangirai uyabe khona abantu bayaziphumela ngokuthanda kwabo bebuye bejabulile akula kuthi uyabanjela uswazi kumbe ubanjela induku ukuthi phume uye emhlanganweni izikhathi eziningi abantu bona bana babe benze okokufuqa ukuthi hambanini lingekela ukuhamba uzayenzakala lokhu nalokhu khathesi ku-social media khona ababesibona nje ngihleke esweni betshengisa ama-youth efosele ukuthi hhayi kumele lithi mama lifuna lingafuni kumele liphume libuye livote ungasozavote uzabona izikhathi eziningi abantu babesethusele ikwethuselwa lokho bathathe emakhaya ngamabhasi bathathe emalokishini lapha ngamabhasi uthi ehambanini besethuselwa umuntu kafoselwa ukuthi hamba ku-political party enje ama-political parties ngidoza registered political parties umuntu uyavunyela ukuthi akhethe ukuthi kangifuni kumbe ngiyafuna pho nxa usufoswa hayi kayisikho ayisikho sikukhangeleleyo ukuthi kwenzakale lokhu
manje pho ibandla leZANU-P F linganqoba njalo ke
alikaze liwini ibandla leZANU-P F abakwenzayo kuRita from 2002 abakaze bawini i-election labo bayakwazi khonokho abakaze bayiwini le election abakaze bawine nini abakaze bawini i-election babe berida kuphela indawo encane engalezini abantu zobe sithi kuvota abantu 15,000 bebathatha ngapha abantu 15,000 yirid yena le abakaze bawine i-election bawine i-election ngaphi lapho abake bawina khona i-election there's never one election eZimbabwe la lokho yinto it's an open secret yinto eyaziwayo le
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu ngifuna ukuthi ngikhuthaze abantu abalaleli ukuthi bakithi asiphumelele ngobuningi bethu kakhulu abantwana abancane labanesingathi ngama-youth abaqeda isikolo siphumelele ngobuningi bethu siyeregista imekeshi ukuthi ngena kukhetho sifake uxa endaweni esibonayo ukuthi kule bantu abazasikhokhela abantu abazasilethela ukudla abazasilethela amagesi abazasilethela i-employment ukwenzela ukuthi sihlale sichwelezile elizweni lethu
hhayi sibongile kakhulu
ngiyabonga
lo-ke bekungunkosazana Dorcas Sibanda ilunga lebandla le-MDCT ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
yalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga namuhla sixoxa lo nkosazana Nomsane Kevana isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation eseBhilithani ephathisa abantwana abaswelayo emaphandleni ngembadalo yama-school fees kanye lempahla zokusebenzisa isikolo siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga mama
usanda ukubhodabhoda ezikolo kweleZimbabwe ngomsebenzi wenhlanganiso yakho kuyini okumqoka okubonile
sihambe ezikolo ezingu-6 saqala isholotsho bahlupheka bathi isholotsho I think even infrastructure esikoleni kungcono I think kungcono bayadlala ukudla banamalankisi sasuka lapho sayinkaya inkaya indawo yakhona is very remote ongangukuthi imigwaqo yakhona uyafika la esikole esikhona uhamba nzima ini ngokutsho kwabo abantu abaningi abasiki izina abantu abama-ofisini amakhulu khona ngalezi mfundo abafiki ngokutsho kwa-headmistress wakhona isikolo sakhona isomakwelile sisegolitshena esayahoso etsholotsho sisegwayi kukosiphepha uyadlula kosiphepha towards the other side from enkaya I think kunzima laphana
bengabe beswela impahla zokugqoka kumbe bekhanya belambile kumbe okokusebenzisa
konke ngaphandle kokudla ngoba okwamanje ekhathi esesifika ungathi ukudla bekukhona ngokubona ngabantwana kuthelwa ngama-lunch box noma kuthelwa amagwandla wathi vuka bekukuthwela but ukudla ingathi okwamanje akusenkinga abantwana bakhona omunye sagcina ngayigcina sibiza o-administrator labotshelo kuze nabe-committee sibuze ukuthi kudlakala ngabantwana labana because wawungadinga ukuthi utshele ukuthi umntwana lo kukhona into erongo ngaye kwatholakala ukuthi abantwana abangu-2 bakhona batshonelwa ngomzali after ukusuka kwe-class ngomalasiye sahamba futhi after ukusuka kwami last year batshonelwa ngabazali so bathi betshonelwe ngabazali usho ukuthi kwakuvele ukuhlutheka kwabo wavele waqhubekela phambili so impahla ababezigqokile zazidabukile ubona ukuthi yonke into nje ubona ukuthi kule nto engekho right lana umntwana ngumntwana ngikhulele emakhaya mina ngiyamazi umntwana okhulele osemakhaya ukuthi noma ungabe alila mali but abantu babe umntwana uyabe muhle umbona ukuthi okay but omunye izini ebusweni umbhekile ubona ukuthi umntwana ngathi usesizini ngathi uyakhala akwazi ukuthi wenzenjani
ukuthi abantwana labo bathola yini usizo olufaneleyo olunjengalolo lokuhlolisiswa akuthiwa ngesilungu ngama-therapy ukuthi bekube labantu abakhulumisana labo njengoba nampo labo esikolo babengala ndaba lakho laze labuza le
angicabangi ukuthi bayathola ama-therapy thina abantwana esinabo ku-program yethu kungu-35 izikolo zongezanelezi bangabazi intandane but akula-therapy abayitholayo and 90% yabantwana bonke esilabo thina banama-birth certificate okungangukuthi kwezindawo lapho esithola khona one-social services kuze ukuthi manje kwenziwani uma kungelenzani lina vele is like omunye uphoselwa komunye omunye ukuphoselwa komunye la komunye la akakwazi ukuthi kufanele enzeni kunzima kithi kunzima kiwe abantwana labana kunzima kubogogo laba vele angikwazi ukuthi into engathiwani na leya
ye kwezinye ke izikole elahamba kuzo lapho elile nhlelo khona la fica kunjani
once khona esinye esenyashongwe kulomunye umntwana last year esathi simthola abantwana bonke babebuyela abazali yena ngiyawubuye ngalamzali sathola ukuthi istori sakhe umntwana lona watshonelwa ngumama watshonelwa ngobaba watshonelwa ngomgogo so bagcinisisala bengama siblings kuphela bengu-5 family of 4 omdala kulabo bantwana lawo wayena-17 years last year kushouthi na-18 this year so umntwana lona ona-18 ngiwayesengumama esengumama ephinde abe ngobaba abantwana lana babehlala bodwa so kwathi kufuneka ukuthi abazali bebe labantwana mna ngagcina ngithatha ispace omntwana lwa wangithatha kakhulu this time ngathi nifika so this time ugogo omunye abangahlali layo romali makhe kanina kuthiwa athi esikwabatshela wathi sethola umama esitsho mina so it was just so touching and ngenhlanhla umntanami unomzimba omncane ntona omncane wami una-18 years so ngandithetha impahla zakhe ezinengamphathela umntwana lana so wasegqoka it was just something else so kusho ukuthi wafa wafaka mpela isitembo ukuthi umama ombebuyile into esifana nazenelezi ngoba athi zesuke esengitshela lokuthi kule trip afuna ukuya kuyo uyabona ukuthi njengomntwana esewutshela mpela ukuthi usisakhe lwana owayemdala na-17 ngona ngithe ngifika kuthiwa umntwana lwa lapho ahamba asebenza khona sowakhe I think sathola indoda khona ngale so umntwana lokho kwami lokho okuncane yikho manje sokuphekela abalokho zenama-4 wawo which is so sad
ikusasa-ke
okwamanje siyathandaza ukuthi maybe kulo mnyaka sizethola ama-organization amakhulu azosipha imali okokuthi futhi noma singafaka abantu abangontwana abangu-3 abanye next year or 4 at least asabe singayenzanga ukhulu but khonokho yi-1 sabe simthathile sabe silokhozile sasen-achievement kithi
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana nomsane kevana isiphathamandla senhlanganiso yemopane foundation esebhilithani thiyanini indlebe kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga yikho napha e-Washington DC
asibongile sithandekile ube lela ngelihle silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lilani
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.